Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi ngesilinganiso sokulichumi lasikhombisa ekhulweni 15%. Amakhansila anikwa isicoco zokusebenza kahle loZulu kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinceda abantu abahluphekayo zinikwa izicoco zokuncoma imisebenzi yazo eBhilitani. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngogwalo lokuvota olwe Voters Row oluzahlolisiswa nguZulu kunsukwana ezilandelayo. Lizahlola na amagameni kugwalo lokuvota. Thumelani imilayezelweni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku-15460 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.